ngombono wami ngibona ngani izinto zizakala ngendlela ezizakala ngayo, ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imi ngenyawo olulodwa, kabakatholi ileader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi ngesikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump, yena wakukhangelayo, wakhangela eceleni, kumbe sibi wakutolerator, ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni, even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerator ubuklibi bika-Trump lama-white nationalist. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Yinkho sibona nje kungani amanamba kawahlangani, kodwa mshuwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa, mhlawumbe bazogcina beyatholile amanamba abawafunayo. Kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa. Kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge, but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga, lokhe ule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi. Kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane, ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami mbona angisala sure, mbona ngani usetholile afika 200 kumbe 201 kula bantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela, ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty leyo iqhubeke ilo muntu owayethandana lo-Trump.